ngasinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama-grocery siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu kodwa ke uhlupho esilunanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga loba ngayiphi i-currency enale yangakithi izim dollar kumbe i-rand kumbe i-US dollar khonoko sokutshengisa uhlupho esesibalalo ukuthi abantu abaningi i-US dollar balayo abaningi balayo nale imali yethu yangekhaya futhi layo kuyimali ye-swipe so ungananzelela intengo yezitolo eziningi nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo ukuthi kuyindlela yokuthi bafuqele abantu ukuthi basebenzise imali yemzini i-US dollar kodwa iqiniso ukuthi abaningi abanje bavele besebenza beholena li-bond uzananzela ukuthi sokugcina kubadulela ke sebesehluleka ukuthi bazithengele ezo mpahla ngoba i-US dollar bengelayo njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa i-swipe kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa i-swipe intengo yempahla iba phezulu
izisebenzi ezithole iholo le-bonus ziningi yini
siyananzela ukuthi i-bonus aziyitholanga ngendlela yakhona uzananzela i-bonus sikhangela ukuthi kube yimali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe i-bonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka bakhona abanye abantu abanye abaqhatshi abahle banganiki abantu i-bonus kube labanye abanganiki i-bonus egcwele ingxebe ethi siyakunika i-40% abanye bathi 50% abanye bathi 60 ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi zibe nzima futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hhayi intwazi bangakuhlele yananzela kube le COVID-19 le ngoba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi so ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona okokuqala vele abantu bahole imali engatsho lutho ngoba ungananzela the singasikhuma i-forward atamline imali okufanele ihole umuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kubo-18,000 siya ku-20,000 ngenyanga vele abantu abaningi abayiholi layi 10,000 abaningi abafiki kiyo kodwa phezu kwalokho futhi babuye bancitsha i-bonus kutshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zisizadonsa nzima lezi muli zabo okwenza impilo yabo ingabinhle kusitsho ukuthi le khisimusi le abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya lebantu bancedile
ngokubona kwakho ikhefu lele lekhisimusi lizaba linjani elalonyaka
nxa sinanzelela ikhefu lekhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle okokuqala singananzelela njengoba sesitshile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo we-COVID-19 into yokuqala esiyinanzelelayo kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejale kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu kufake umgwaqo wokuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane so kusitsho ukuthi omunye lomunye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini kodwa nxa sekunanzelela kuzaba loku nzima khona phana ngoba njengoba sesitshile ukuthi abantu imali abalayo kusitsho ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba yikhefu okufanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokho bajayele ukuthola ngekhisimusi sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela yethu yokuphilisana eyokuthi sihlale okuthiwa ngama-extended families okuthi sila abantu abasemakhaya okufanele sibonti siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi njalo sibone lokuthi siyabavakashela kuzaba nzima ukuthi sibavakashele ngoba nxa sibona la bantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa khona emakhaya sezi-charja futhi ngayenalo imali yemzini bafuna i-US dollar kumbe bafuna i-rand enalo imali engekhoyo ebantwini so sisho abantu abaningi leli khefu lizabe lilikhefu nje ngebizo kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki